Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba namhla emini, umnumzana Mafa uthi uChamisa nguye ozakhetha umsekeli wakhe.
Ibandla elithungamela ngopresident Advocate Chamisa lile constitution ethi o vice president bazakhethwa ngopresident ngokwakhe uqobo.
Umafa ogcizelele exwayisa uZulu ukuthi kumele ekele umkhankaso lowo ngoba abakwenzayo bathethisa amanye amalunga ebandla lakhe.
Angizake ngithume umuntu ngitsho mbe imuli yami mbe abangani bami mbe abangani abantu abavela ku-MDC. Izikhundla azidingwa njalo, abantu yibo abasuka phansi bakukhethe ngesikhathi esifaneleyo uma kule Congress. Ngiyaxwayisa amahlabi Zulu ukuthi ye isikhundla ngabe ngiyasifuna, kodwa okuningi sokungcolisa ipha ibandla kungcolisa mina, ngoba abanye sebethatha ithuba lokubhala izinto ezingasoze ngizikhulume inhlamba behlamba zabanye ezisebenza labo. Khonoko kwenza ukuthi singazwanani, sokukhanya ngani yimi endithuma abantu.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Melusi Dube usole uMafa ethi indaba ehamba yedwa engelalunga lebandla lakhe elivela kobulawayo. Uthe njalo umbiko obusethulwa nguMafa awuzwakalanga ngoba utshengisa ukuthi isifiso sokuba ngumsekeli kamongameli ulaso.
Akuzwakalanga kuhle lokuthi lanxa ekukhuluma yena kulezinye indawo lapha kade nganovumelana nalabo abamenzela lolu khankaso, kulezinye indawo lapha kade sithi yena kugwalo lakhe ethi yena hhayi yena kakhankasi uyazenzela indoda lemsebenzi, imisebenzi emihle iyamlandela. So ugcina ungelaqinisa ukuthi kahle kahle uyavumelana nalokho akukhulunywa ngabantu kumbe hayi kakwazi. Esikuzileyo ukuthi uthe abantu abakhampenayo laba abamkhampenelayo akabazi ngasozihlobo zakhe, kodwa uyababonga ngokuthi bayawunanzelela umsebenzi wakho omuhle.
Umnumzana iPhithule Maphosa omunye obekhona emhlanganweni lo usole uMafa ethi wayebambene labanye belwisa uMakhuphe ngodaba lokuba lindebele.
Ubaba uMafa wazwakala engumuntu omobilizayo against uThokozani Gubhe. Bemobiliza ngobushona elizweni elithayo kangaka ngendaba ye-tribalism. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ibulawa indaba ye-tribalism eyayisenziwa ngomgabe lezani PF, kodwa laye efuna iposition enkulu engaka etholakala emobiliza on tribal lines. Namhlanje sengumuntu ofuna ukuba lindebele ngoba sokufuneka u-vice president owesindebeleni, kodwa ezwakale emobiliza against umuntu wesindebeleni ngoba esafuna ukuxotsha ngesikhathi sonisana. Asonto elungileyo uma wakwenza.
Ibandla le-MDCT lidabuke phakathi ngemva kokubhubha komkhokheli walo umunye umnumzana Morgan Tsvangirai, njalo sokulamabandla amabili elikhokhelwa nguChamisa lelikhokhelwa nguMakhuphe. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.